sithi ngiyakhangela kakhulu sikhangela imbali ngibona sengathi uNcube uxothelwe kakhulu ukungaziphathi lokho kade kukhangelelwe ngumongameli njengomuntu okade seduze kukamongameli. Indaba yomsindo ekhwekhwe abantu besilwa yonke leyo nto ngibona ngani kayiphathanga kuhle upresident, njengokuthi khona uNcube uOwen ubese nguminister ophathelane lezokuvikela. So nxa esenza izinto ezinjengalezo phambili komhlaba akuniki isithunzi umongameli. Yikho umongameli sicabanga ukuthi khona lokhu ngakuyikho okwenza ukuthi khona azathatha isinqumo lesi esokuthi khona uOwen Ncube akame eceleni. So ikungaziphathi engunanzelelayo kakhulu, lokungananzelela ukuthi khona kathesi yena uselesikhundla esingakanani, akavumanga ukuthi khona yena usekhulile wale elokhe lengqondo yena liyane ukuthi khona yena ubevele khona ngale phansi bephehla udlame lolo. Kho ngibona sengathi mina kungakuyiyona le nto eyenza ukuthi umongameli acaba engavili ngaye, abona ukuthi hayi lundoda lo kusho ukuthi kavumi ukuthi khona kathe sengubaba, yena kade emfake kuposition yokuba ngubaba.
Yona imbali kaNcube iminjani njengoba sisizwa abantu abaningi bakhala ngokuthi wayephehla udlame?
Imbali ekaNcube impela ihlangene kakhulu lendaba yodlame. Ekhwekhwe laphana ubevele sazakala ukuthi khona uNcube ngumuntu ovele engumuntu olomoya, njalo abantu fana abaningi kade besenza udlame bengathi bavelela kuye. Pho-ke imbali yakhe ivele injalo nje ukuthi khona ube ngumuntu okade lodlame. Kodwa-ke into enkulu kakhulu angayinanzelanga nje ukuthi kathesi usephethe isikhundla esikhulu kakhulu, kusamele ukuthi khona abone ukuthi khona uyavikela isithunzi sikapresident. So kukhanya ukuthi ukwehlulekile lokho ukuthi avikele isithunzi sikapresident.
Ngokubona kwakho, ukusuka kwakhe kuhulumende akusoze kubangele na ukuthi aphehle kakhulu udlame engasela ndaba lokuthi ngenxa yokuthi uyabe engasekho kuhulumende?
Ngalokho sokwenzakele kuNcube, i-political career yakhe uNcube kukhanya ukuthi khona nxa engasananzelelanga kungaba yikuphela kwayo. Angimboni futhi evusa ikhanda. Mina ngike ngathenda umhlangano ngo-2005 lapha uMnangagwa akhuluma khona phambili kwabantu ekhwekhwe ukuthi khona hayi into zodlame yena vele kasazifuni, angabe wayezenza ngesikhathi lesayezenza ngaso kodwa kathesi kasafuni udlame. Manje laba kabananzelelanga ukuthi khona kathesi futhi usengu-head of state, esengu-head of state wuye futhi zonke izinto ezenzakala ekhaya phela kathesi sezibuzwa kuwe. Akusafani la izolo. Manje uOwen laba behlulekile ukuthi bananzelele bakubone ukuthi khona hayi bona njengona bephansi kwakhe kumele ukuthi khona benze izinto ezizayenza ukuthi isithunzi sakhe umongameli abe umuntu ohloniphekileyo, ngoba yena ngokuba seduze kwakhe ukamongameli konke akwenzayo abantu bahambe kuthatha sakuthi umongameli nguye omthumileyo. So lokhu sokumnika ibizo elingalunganga. Pho-ke kathesi mbona ngani mina kathesi kutho ukuthi lokuxotshwa kwakhe umsebenzi khonokho kutho ukuthi uphiwe a stern warning eyokuthi vele kangeke futhi asalivusa ikhanda. I-political career yakhe kungenzakala ukuthi khona ibisiphelile nya, ngeke futhi azisavuka futhi ngokubona kwami mina.